Ngivuka njani mthokazi omuhle siyalamukela kumsakazo weStudio 7 namhla ngolwesihlanu mhlaka 17 kwekwezi 2019. Igama lami nguGift Dube. Endabeni zethu namhlanje, baningi abantu abathi bazatshengisela kobulawayo namhla emigwaqweni besekela induna uNhlanhla Mangweni weni.
Singakhangela ukuthi yena ngozasilela eyedwa onke yena zisukumeni amanzi angenile endlini, so asizame ukuthi sonkeni siyawazimba la amanzi ngoba ufela iqiniso ekhayisa uright alwela umhlaba wakhe.
Lokhu sokucabhule ibandla le-ZANU-PF.
Ngilokudana kakhulu ukuthi abantu nxa besithi bazatshengisela bethekela undiweni, mina into engiyibonayo ukuthi umumo lo sesisuke sangani siyawu-blow out of proportion.
Sokulohlelo eZimbabwe lokunceda abahlala emazweni abalezihlobo labangane ekhaya.
Sengiqale sokuyingathi yi-project kumbe yi-company okuthiwa yi-hometown plug. So ngiyabancedisa abantu abakudiaspora angxonye abantu abangane babo kumbe izihlobo lapho.
Kuvaleliswa omunye uSonia Mbaya obekuqembule inkululeko yabatsha School of Arts. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Abantu abaningi okumangalisayo bakhangelwe ukuthi bazatshengisela emigwaqweni namuhla ekuseni edolobheni lakobulawayo besekela induna uNhlanhla Mangweni weni ohlaselwe ngolwesibili ngabacatshangelwa ukuthi ngamapolisa ensida ama-CIO. Abahlasele induna le baveze ukuthi bavela emahhovisini kamongameli Emmerson Mnangagwa okukhanya engathakazeleli inkulumo kaNdiweni eyokuthi kumele kufakelwe inkokheli yebandla leZANU-PF ezinye izijeziso zenotho. UNdiweni ufisa njalo ukuthi kungabi labantu abavunyelwa ukusondela entabeni lapho umzilikazi kamachobana owathi kususelwa khona amanqe induna ezazifuna ukubeka esikhundleni sakhe omunye umntwana wakhe kungaziwa ukuthi yena waya ngaphi. UNdiweni uthi iligugu indawo yentaba zinduna lapho uhulumende usefake khona abalimi okubikwa ukuthi kabadabuki eMatabeleland. Kasenelisanga ukukhuluma ngodaba lolu leziphathamandla zikahulumende kanye lesikhulumeli sikamongameli uMnumzana George Jaramba. Abazaphatheka ekutshengiseleni lokhu bathi kulihlazo ukukhahlameza induna. Omunye wabakhuthaza ukuthi uZulu atshengisele emigwaqweni nguMnumzana Nkululeko Mathe.
Ngicabanga ukuthi umthwakazi wonke jikelele bangithi umthwakazi mtisizwe sonke sikamambo nomzilikazi. Ngicabanga ukuthi kuthintile konke lo umuntu ububonile ubudlova obenziwa yileli bandla leZANU-PF elithumela amayethu ukuthi izodelela lihlasela ingwenyama yethu yakomthwakazi ngokudelela ungahloniphi abakhokheli bethu bazomdaba. So okuyinto lokho kuzwisa ubuhlungu kakhulu. Ngicabanga ukuthi manje singakubukisisi njengezepolitiki ukuthi mina ngikuliphi ibandla or mina ngikuzapho mina ngikuphi, kodwa ngicabanga ukuthi sonke singasukuma sonke singabantu abomthwakazi sixhaseni uNdiweni uKhayisa, sigqugquzela nabantu abaduze naye ukuthi kube xa siyambheka simgade ikhosi lethu ngoba nguye osilwelayo. Kanti-ke singakhangela ukuthi yena nguye ozasilwela eyedwa, onke yena zisukumeni amanzi angenile endlini, so asizame ukuthi sonkeni siyawazimba la amanzi ngoba ufela iqiniso uKhayisa uright alwele umhlaba wakhe uright alwele intaba zinduna iyo iheritage.
Yes, ngathi-ke ubona kuzani kuyabe kulabantu abaningi yini?
Ya, abantu bazoza ngobuningi u-MDC ukuphi ngoba uKuzanu kumele babuye. Angithi singabaxhakazi sonke phela lawo amabandla lawo yiwo asixabanisayo lawo.
So kodwa-ke ubona impumela yangikhona kuyaphumani abantu sebengenile khona bemgoqweni.
Ukumatha sizokwenza konke sisekele ikhosi lethu uKhayisa uNhlanhla Mangweni, kodwa akekho ongaziyo ukuthi iZANU ayinamahloni. Ikwenzile konke, sikubukile konke, ayinamahloni and njalo ayinanembeza ukuthi asazi-ke ukuthi njengoba amazwe omhlaba ma engangenelela ekubona ukuthukuwo siluphathwayo singasizwe samthakazi thina amaNdebele ukuthi kathi laba abantu basiphatha ngayiphi indlela. Ngoba ngithe ngithi ngiyalandelela kunabanye futhi abakhona lesishonini angathi ayisekela inkosi yethu uKhayisa.
Kodwa uMnumzana Believe Gawule okubandla leZANU-PF uthi induna uNhlanhla Mangweni weni ukhanya ezengena kwezombusazwe.
Ngilokudana kakhulu ukuthi abantu nxa besithi bazatshengisela bethekela undiweni. Mina into engiyibonayo ukuthi umumo lo sesisuke sangani siyawu-blow out of proportion, ukuthi kuqinisa kusiba yinto enkulu kakhulu, siba yinto enjani, angani kudinga ukuthi siyi-publicize kakhulu indaba leyi yento ezikandiweni. Into ezama-chiefs lezi kule chiefs council eyiyo nxa kulezi zinto ezingahambanga kuhle ezidinga ukuthi zilungisiswe. Nxa kuthi omunye wabo kwaphulahleka waphuma, bakhona opresident we-chiefs council lo-vice president we-chiefs council le-council yabo, bayahlala phansi nje bakulungise konke lokho. Ngibona ngani into le esizweni sakithi esikomthokazi yinto esibonga ukugijima njengezinye izinto ezingagcina ziphonga ukuthi zigcine zisishiye emumeni omubi kakhulu. Ikakhulu nje kade mdinga ukuthi kodwa kudingeka ukuthi kube nendlela ukuthi kulungisiswe izinto ezinjengalezi ezikhulunywa abondiweni, kubonakale ukuthi ondiweni bakhuluma kuyini okukhona sibili. But nangangikhangela sibili mbona sikuyangihlupha kakhulu kuyinto wakhona ukuthi amboni gips ukuthi kwaba yinto kaleseingabe siyatshengisela nalawo abanye futhi bazombangazwe basuka begijimele ukuthi nxa umuntu engani uyalahleka babe nendlela ukuthi bamjikijele langenduku langani langani. Hatshi bo, kuyindula yinduna. Induna kodwa imele iphelele kwampana entweni zabo zamasiko, bengazangenela kakhulu entweni zombangazwe lezi.
Ye, kodwa induna lapho ikhala ngokuthi entaba zinduna yindawo sibili okungamelanga ukungena abantu kumbe basondele eduze kwampana, ngoba siyayazi imbala yendawo leyana. So-ke nxa ekhuluma ngakhonokho ubona zani kala nto ayikhulumayo sibili elomsoco khonapho?
Hayi, eqinisweni lonke sibili elipheleleyo akula ndawo okuthiwa le yindawo ngaphandle ngaso kungumuzi womuntu kumbe kungumuzi wayo induna. Hathi lapho uyabe esenza ngani kuthiwa usethi kule yindawo engayishiyo ndawo engumango ongashiyo kahulumende. Akunamganga ukuthiwa lo wawunyathelwa kumbe lo wawuthiwa nguhulumende. Hayi, lokho akukho, ikulahleka lokho. Ngathi sefuna ukusibisela emumeni wayizulu ukuthi kulabo bani babesiba yilapha laphana ngesikhathi samakhiwa, lakho ngesikhathi samakhiwa akungekho kolokho. Lokho angivumelani nakho lokho.
Ye, kodwa kuyafana nokuthi umuntu ayenjelele khompana afika angene anti wazi akuvunyelwa.
Kulungiswa futhi khonokho gipsi yinto izinto ezilungiswa ngesintu, kuhlala wona izinduna yomsebenzi wabo kube sebe kwethula kuhulumende nxa elento ebambekayo.
Abanye abantu abavumelani lokwethulwa ngumnumzana Belief Gawule, omunye wabo ngumnumzana Kanisha Sinkala okubandla lezaphu othi kumele abantu besekele induna undiweni.
Ngicabanga ukuthi umthwakazi wonke jikelele bangithi umthwakazi mtisizwe sonke sikamambo nomdikikazi. Ngicabanga ukuthi kuthintile konke lo umuntu ububonile ubudlova obenziwa yileli bandla ezanupf elithumela amayouth ukuthi izodelela lihlasela ingonyama yethu yakomthwakazi ngokudelela ungahloniphi abakhokheli bethu bazomdabu. So okuyinto lokho kuzwisa ubuhlungu kakhulu. Ngicabanga ukuthi manje singakubukisisi njengezepolitiki ukuthi mina ngikuliphi ibandla or mina ngikuzaphi mina ngikuphi, kodwa ngicabanga ukuthi sonke singasukuma sonke singabantu abomthwakazi sichaseni endiweni ukhayisa, sigqugquzela nabantu abaduze naye ukuthi kube xa siyambheka simgade ikhosi lethu ngoba nguye silwelayo. Kanti-ke singakhangela ukuthi yena nguye zasilwela eyedwa. Sonkena zisukumeni amanzi angenile endlini, so asizameni ukuthi sonkena siyawavimba la amazi ngoba ufela iqiniso ukhayisa. Urayithi alwele umhlaba wakhe, urayithi alwele intaba zinduna. Intaba zinduna iyo i-heritage.
Yes, ngathi-ke ubona ngizani kuyabe kula bantu abaningi yini?
Ya, abantu bazoza ngobuningi u-MDC ukuphi noma ukuzanu kumele babuye. Angithi singabaxhakazi sonke phela lawo amabandla lawo yiwo asixabanisayo lawo.
So kodwa-ke ubona impumela yangikhona kuyaphumani abantu sebengenile khona bemgoqweni.
Ukumatha sizokwenza konke sisekele ikhosi lethu ukhayisa umhlahla amabandweni, kodwa akekho ongaziyo ukuthi izanu ayinamahloni. Ikwenzile konke, sikubukile konke, ayinamahloni and njalo ayinanembeza ukuthi asazi-ke ukuthi njengoba amazwe omhlaba ma engangenelela sekubona ukuthuku osiliphathwayo singasizwe samthakazi thina amaNdebele ukuthi kathi laba abantu basiphatha ngayiphi indlela. Ngoba ngithe ngithi ngiyalandelela kunabanye futhi abakhona lesitshonini yangathi ayisekela inkosi yethu uKhayisa.
Akwaziwa ukuthi uhulumende uzangenela yini udaba lolu osolumemetheke emhlabeni wonke jikelele. nakuke okwethulwe ngamaphepha ndaba kwele Zimbabwe namhlanje. Umnumzana Nelson Chamisa uthi baza kuqula indlela abenza ngayo kubandla le-MTC kulandela iCongress abazayenza ngeviki ezayo. Lokhu kwethulwe liphephandaba le-Newsday. Iphephandaba le-Independent libika ukuthi umnotho welizwe leZimbabwe usugugudeke wokuthi usubhidlika. Ingcwethi zomnotho zitshele iphephandaba leli ukuthi ukugudeka lokhu kuvezwa yikungenziwa kwempahla yokuthengisa kwamanye amazwe lokunye okuthiyeneyo. Umongameli Emmerson Mnangagwa ukhangelelwe ukuthi namhla uzavula okusemthethweni umhlangano wokukhuthaza ukudlelana kahle kwabantu beZimbabwe obizwa ngokuthi yi-Political Actors Dialogue ozakwenzelwa eHarare. Lokhu kubikwa liphephandaba le-Herald. IZimbabwe Consolidated Diamond Company isixothe abaqondisi abayisikhombisa abagoqela umnumzana Morris Bekezela Mpofu. Lokhu kubikwa ngamaphephandaba aGNA. Kwaba nje-ke sonke isikhathi senu ukuthi lisithumezele phela lokhu elifisa ukusithumezela khona kusenhliziyweni yakho. Ungakhohlwa ukuthi kumele ufithizele kombane okubhale audio kuwhatsapp besesithumezela kunombolo ethi 01 202 465 0318. Ake sizwe ukuthi abanye abantu bathini namhlanje.
Salubonani balaleli nabasakazi boka Studio 7. Ngithanda uPaula ngale ndaba yokuhlaselwa kwenduna uChief Ndiweni. Iludaba olunzima kakhulu lolo, vele ezaniphefu ngekekela ukumhlasela ngoba vele uphikisana nalokhu abakuchoyo. Yalo bona vele abafuna ukuphisa ngontando kayiphisa la nxa besazi ukuthi barongo, kodwa abavumi abamukeli ukuthi barongo. Lo okhulumela iZANU-PF ufuna ukwenza ngathi isimo seZimbabwe siright, esazi kahle ukuthi isimo seZimbabwe sinjani. Abantu beZimbabwe bathwele nzima, abalamanzi, abalakudla, abalagezi, ayikho nje into abanayo. Izinto ziyakhuphuka ezitolo, kodwa yena ufuna ukwenza ngathi uMnangagwa ikhona into esiyenzile abantu baseZimbabwe. Ayikho into yaseZimbabwe uMnangagwa asiyenzile. Instead ufike wenze izinto zaba wese nje ekungeneni kwakhe. Angiyiboni nje mina into eyodwa nje engayibala engathi nje uyenzile. Manje akuna namapasipoti, zama ukuthatha amapasipoti ukuyehluleka, kunzima nje. Ayikho nje into ebambekayo nje eZimbabwe khona. Abasiyekele nje thina bengathuni besitshela nje into ezingekho laba bantu. Bahlulekile nje, abavume nje ukuthi bahlulekile abantu beZANU-PF. Ngiyabonga.
Benjani, mthakazi omuhle wondlela zimhlophe. Ya, likhuluma lo mgcini ekhaya. Yazi lokudana ngendlela uhulumende mezathi ngizathi abana abantu abagangileyo abahlukuluza izinduna. Kathi shuwa ukuhlonipha sokwayangathi. Ngoba nxa usahlukuluza induna lapho ulahlekelwe yinhlonipho, ulahlekelwe yisimilo. Kathi shuwa abantu sebadalwa njani, sokwathini emakhanda abantu. Konoku uthi sokulidorofu yikungahloniphi kumbe yikwenzani. Iphinde ibe lokudana ngendlela uhulumende layaphatha ngazo izinduna. Nango kuthiwa unematanda lowo mbekwangakhe. Wayengakhayeli yena lapho avela khona ekwehlukuluza induna yakhe, lapho avela khona kuthiyane lokhayiso. Ngaye khonale navela khona ehlukuluzaba khonale lapho avela khona. Athi ukhayisa lapha ulungile ukhayisa ngoba lisiko. Khathi sasisela masiko esizwe esilahlekileyo. So kusho ukuthi bona bakuthakazelela khonokho. Isizwe isizwe kamasiko, kodwa nxa kuyathi into yesintu iyefuna ukubhidlizwa, abaniki bazwayo bethi bayakhala bayakhuluma sebehlukunyezwa kusasuzwe sokuthi hey abantwana abalahlonipho bebone abantu nebadala njalo mthoni matanda lapho kumbe laso isibongo bani sonisa hayi abake bezama ukuhlonipha abantu bake bezama ukuhlonipha sulone matanda lapho.
Mina ngu-divine ngapha enkabazwe thina lapha eZimbabwe sesithwele nzima shuwa wese ngapha enkabazwe ibhasi kuyafika etown ubhadala $15 about 60 kilometers. Hayi inkosi yangenela sibili awubaba lo sesixhwe senzima thina sisamfuni asisamfuni kakhulu sibili hayi sithwele nzima thina la.
Likhumbule phela ukuthi nxa lifuna ukusithumezela umlayezelo wenu kumbe umlayezelo wakho usithumezela kunombolo yeWhatsApp ethi 0120246501. Lisithele phela lama likes lama ama hearts koko kunjalo nxa likhona kuFacebook kona manje. Sesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Zokumiswe inkulumo zokubumba uhulumende kweleSudan kulandela ukulimala kwabantu abambalwa abakade belwisana lebutho. I-Facebook ibika ukuthi isisuse ebulenjini lobo bokuxhumana amakampani angamakhulu amabili lamashumi ayisithathu nanhlanu 265 okade kungakhanyi ukuthi ayenzani. Abanye bakade beku-Instagram lokunye okufanayo. Kukhanya ngazani ke bebefuna ukungenela kukhetho kwele Nigeria, eSenegal, Togo, Angola, Niger nakwele Tunisia. Zulwandaba kuhlelo lapho sixoka khona ke labantu beZimbabwe lamhla sixoka ke loNosizwe Moyo. Umamoyo wayehlala lapha kwele Melika kodwa kulezinsuku ukobulawayo. Mama yo, sawamukela kuhlelo.
Salibonani linjani?
Siyaphila unjani wena?
Kobulawayo kunzima kodwa ngezinye indlela ku-right kakhulu.
Wenzani khona mama?
Sengilomnyaka ngilapha, actually as of last week, it was exactly 1 year. Ngaqala ngisebenza umsebenzi wami engabuya lawo ngivele e-America. Ngangisebenzela ngikhaya here and there, ngangibuza kumbe bangicela ukuthi oh ngiyenza lokhu, ngiyenza lokhu, ngareviewa lokhu, ngasenzela lokhu. Ngikwenze kodwa umsebenzi wami ngasengani awusamningi kangako. So amalanga lawo bengincedisa amabhizinisi awemuli yethu, wenza i-admin, inonxa sengumuntu ongani uyanga imbidlelazi izinto zamakhompyutha. But kalezo sengicabanga ukuthi ngingathini mina ngokwami engathi mina ngiqalisileyo. Ngingase ngicabanga ukuthi you know, izikhathi eziningise e-America kwakulezi nto engangifuna ukuzenzela abantu abalapha enxa ngingakwanisanga ukubuya. So what can I do ukuthi ngincedise abantu kunalabo? Hence my light bulb moment.
Yes, so ke ucabanga ukuthi ukwenzeni?
Sengiqalise ngathi yi-project kumbe yi-company okuthiwa yi-hometown plug. So ngiyabe ngincedisa abantu abaku-diaspora engxenye abantu abangani babo kumbe izihlobo lapho and ngabakwanisi ukubuya, whether kuyikuthi ngabakwanisi ngenxa ye-schedule yomsebenzi kube nje amaphepha yala. But ngingabancedisa ukwenzela engxenye, for example, engxenye omunye ulo mama wakhe obele birthday last week kumbe ebuya next week engxenye ngamplanela ukuyi-surprise andize ku-spa, thengela ikhekhe, izinto engxenye kwesinye isikhathi ezihlupheka ukuthuma omunye umuntu ongamaziyo noma umazi engxenye ngasoze abekwazi ayizwisise i-vision yakho.
Siyabona silinto okunye okucabanga ukuthi ukwenze khonokho ikuthi-ke uyenze lokho okuthiwa i-home based care yabadala kumbe ubethekelela lapho abahlala khona lakhona ukukwezimfa kuzobuya labo school fees lokuthengela abantwana besikolo. So yabo kwenza njani?
Abantu bezangicontacta either ku-WhatsApp kumbe nge-email kumbe bangifonele bangichasisele abakufunayo. But okuqakathekileyo ukuthi ngizwisise ukuthi bafuna ukuthi ngizenzeleni and then ngibathengele izinto zangikhona ngikhange ngoba sengikwazi ukuthi izinto zitholakala ngayo. Ngibathumele i-quotation, kumele bathumele imali first ngoba liyazazi izinto zangabhakula lotho kwamahhala.
Kuze
ngathumela imali ngapha bese ngiqalisa ukwenza and through the process of it communicator ku-WhatsApp ngibathumela amafithi babone bavume bayale. So it's a very interactive process labo bezengani bakhona khona. Njengokuba ngizele ngayo khona ngaphaya ngiyakwazi ukuthi what's important through the process is also accountability and transparency.
So ke abakudingayo mamoyo bakuthola njani?
Ku-WhatsApp over ngangifonela ngile phone number yami lapha e-net 1 nxa bese America +263 71 622 4800. Kumbe nge-email hometownplug@gmail.com.
Ukhona njalo ku Twitter, siyabona kutwani ke ku Twitter lami.
Oh yes, la ku Twitter @hometownplug. Ku WhatsApp ye yona liyani number ngiyiqambileyo +263 71 622 4800.
Ye posela ukugcina khonapho ke mamoya.
We're looking forward ukuncedisa abantu abaningi to make things come through. Father's Day is coming up. Ngiyabona end of June angithi ngona bathi baqalise ukucabanga basicontact sizenzele izinto ngase kulawayo. Abakhulu bonke labo esiwabonayo every day, abobaba abagcwele lapha etown, sibenzele izinto.
Ye okwamanje kobulawayo kuphela.
Ye ngikobulawayo kuphela.
Ye sithatheleni ithuba zulukandaba ukuthi sibonge ke unkosazana Nosizwe Moyo ukhonangale ke kobulawayo. Wayehlala lapha-ke eMelika wasebuyela ekhaya. Siyabonga kakhulu-ke mamoyo, ungathinelwa kusasa mama.
All right, ngiyabonga kakhulu Mr. Duve.
Kuhlandla lapho esikhangela khona ngokwenzakala kwele Melika, umongameli Donald Trump namhla wethule uhlelo lwabantu bokuza oluvimba abantu abaningi abafisa ukuzesebenza kwele Melika ukuthi bangangeni elizweni leli. Uhlelo lolu okumele luhlafunwe lidale le-Congress luvumela abantu abafundileyo nabazingcweti ukuthi bazehlala kwele Melika. Ukuze sihlaziye udaba lolu sixoxe lonkosazana Sinini Ncube odabuka kwele Zimbabwe ohlala e-New Orleans.
Nambone ngathi labo omongameli labanye ngabantu bokuza iMelika le has enough for everyone ukuthi bamigrate legally beze labo.
So nxa
sikangele kuvulelwe nabanye.
Ye, nxa sikangele bakwenzelani phela khona ukuthi sokukhanyani sokuvalelwa abanye.
Na nguzwisisi.
Ye.
Ngoba kukhanya imisebenzi miningi abafundileyo bayayithola, abasemi-skilled bayayithola, abagezisayo abenzani bonke abantu. Miningi imisebenzi iyonela bonke abantu ama-immigrants ukuthi benze labo khonapha.
So kodwa kwenza ukuthi lapha-ke uhulumende lo abophe sibili zigcine kangaka, ingabe kuthatha ngaphi khonokho?
Mbona ngathi kusabandlululo kwaye kwaba lenye article eyathi ama-African are leading emfundo, abantu ama-immigrants abeza la. Kodwa babathi abantu bafunda mahhara, abantu bayazibhadalela, sisebenza gadalala ukuya esikolo, sisebenza ngapha sizibhadalela izikolo.
Pho manje induku le ethwelwe nguhulumende kamongameli Donald Trump ubona zani kuvela ngaphi manje?
Mina ngimzwisisi umongameli yena lona ngenxa yokuthi even umkakhe laye umuntu wokuza laye wabuye ezomodela esenzane zama evela kibo, so ambona ukuthi kuthatha ngaphi. And laye originally bathi okhokho bakhe labo kuthiwa bavela mbe-Ireland, so angizwisisi mnasek kondi kahle ukuthi kathi kusani.
Kodwa nxa suvunyelwe ukuthi uhlale kwele Melika khonapha kuyasebenzeka yini?
Ye, kuyasebenzeka kakhulu. La ungakavunyelwa abantu nxa ungawolusenza amacala uyahlala usebenza.
So singathi imisebenzi engani mningi ngenjani?
Nambone ngathi yonke eyabafundileyo abahambe emakorithini, omongikazi eminingi, ngoba ngaye ngahlala e-Atlanta la kwezindawo kuye kube labantu be-Mexico ngoba bengela mfanelo bayenzi kakhulu o-construction lezemgwaqo lokwakha. Nalapho engihlala khona e-Louisiana baningi babenusela besakha besenza wonke o-construction le emahoteleni miningi eyokuseva eyaku-housekeeping eyabe isenziwa nabantu bokuza abaningi le yokugcina abantu ugcina izalukazi ngoba abanye bagcina ezindlini zabo. Miningi imisebenzi lapho.
Unkosazana Sinini Ncube udabuka kwele Zimbabwe, sixoxe laye ese-New Orleans e-Louisiana khonapha-ke kwele Melika. Kwandaba lamhla-ke kwezomculo ngilobaba-ke uNkululeko Dube we-Inkululeko yabatsha School of Arts iyasa phela. Sizwile lapha-ke ngokudlula kwentombazana asebenzelayo okwesikhathi eside uSonia Mbaya. Langalezo Dube.
Hayi, kubonakele mahlabezulu. silahlekelwe umthwakazi, silahlekelwe imuli yabombane, ilahlekelwe iyazi, ilahlekelwe ngathi bonke abantu nje abalandela iqembu le iyaza kumbini abalandela ezomdlalo ezemidlalo yaseshashalazini balahlekelwe. Intombazana uSonia Mbaya, intombazana engathi mina akululuka umkhosi ngenxa yokuthi uSonia lapha bekhona bekhanya njengekhandlela. USonia abaningi bamazi kakhulu ngokuthi umakhulu. Kwenze kakhulu umhlabeleli wase South Africa wathiyayo naye uBrenda Fassie ethanda njalo ukuthi nxa edlala ke lapha esidlalazini agqoke njengaye enze njengaye okwaze kwamnika leli bizo lithi Mapa. Sonia usthiye ke ngolwesihlanu olwedluleyo wazobekwa ngomvulo onalo esuka kiwo. Siyakhala kakhulu singomthwakazi, silahlekelwe sibili, kodwa ke ngayi uyibekile uSonia induke bandla, izibongo zakhe zizaba imisebenzi yakhe, akusoze kube lula ukuthatha igama lakhe.
Singathi wazalwa nini njalo ube senza imisebenzi eminingi kanganani leya?
USonia wazalwa ngomnyaka ka-1985, bekuyintombazana esakhulayo ke, kodwa ke manje sisho ukuthi uSonia uyibekile induku ebandla, iyaba ithe isuka phansi usukelayo, engena kuma-videos anjengobani olila abaningi bayamkhumbula engumama lo, wayeyisidudla kakhulu kuleyo ngoma. Wasuka ke wangena kubhamu shibilika, ikhona ingoma esayishaya ibhamu shibilika lethi bhamu jive, nguye ke ngathi wayecaci kakhulu ngoba wayegida le jaha leli lalidume kakhulu kwakuthiwa ngu-Future Spanda.
Yekeleni hambe enhliziyo yami oyidabule, hayi boyidabule, hayi boyidabule, hayi boyidabule, babunyawo lami lona.
Saya ke saphumalenge equla wayekhona njalo lapho. Sazongena kamazwe ngathi wonke lawa o-Germany, o-Austria, o-Czech Republic, amazwe nje abaningi uSonia besihamba laye.
Siyamvalelisa sibili kakhulu lapha ke uSonia, sile themba lokuthulele ngokuthula. Umvalelise tube.
Ngithi kuSonia esihle kasivele mntanami, hamba usivulele indlela, uphumulile, uyenzile yakho intando emhlabeni njalo uyibekile induku ebandla. USonia kasimlahlanga, uSonia namhlanje kumele ke simjabulele, simbonge nalokhu akwenzileyo
emhlabeni.
Lati sithi lala ngokuthula Sonia Mbaya Mapri, singakahlukanisi lokandaba ukuthi sikhangele indaba ebezikhokhela lamhlanje kustudio 7. Baningi abantu abathi babebetshengisela lamhla emgwaqweni kobulawayo besekela induna uNhlanhla Mangwe Ndiweni. Ye, kungani kunjalo? Kuzobuya ke sokulo hlelo njalo eZimbabwe lokunceda abahlala emazweni abalezihlobo eziqala ekhaya. Hayi-ke lamhlanje singathi singakahambi ngeke ngilibalele nje okuncane lapho okuthunyezwe ngabantu uSteven Kumbutsi uthi siyaphika Dube indlala nje kuphela kwelakithi kunzima kweleZimbabwe kungani sithwele nzima. Kuzobuya ke nomthandazo Nkomazana khona ngale-ke eMumbai uthi ye baba Dube uvuka njani. Sivuke kahle kakhulu sibili. Kuzobuya ke labanye-ke u-S Lindsay Hammond laye ukhona khonapha. Kuzobuya ke Losano Khoza, siyabonga kakhulu zukandaba. So kwamanje hayi sephuma ke enkundleni sengilivalelisa ke ngu-Gibbs Dube. Ngitshone kodwa.